njengokuthi kule language conference eVictoria Falls lami ngiye ngakuthola nje ngokuhamba kwesikhathi nje kubo ma Twitter ku social media then ke kwase kusiba nakhona khona ukuthi siye sacelwa yi Ministry of Youth khona la eTsholotsho ukuthi sibaqoqele abadala bazadingeka ukuthi behambe bayoyenza imigido khona ngale eVictoria Falls. So ke bebecela abadala ukuthi behambe bayoyenza umgido lo esikwiza ngokuthi yiboro. Ngicabanga ukuthi abadala laphana bebecelwa nje ukuthi bahambe bayoyenza entertainment njengokuthi vele umhlangano lo uyabe ukhangela wonke ama language.
Ungathi imhlangano enjengaleyi iyaphathisa yini njalo uhulumende engabe senza konke okusemandleni akhe yini ukuthi indimi lezi lazo zibe ngezinye ezisetshenziswayo okuthiwa ngesiNgisi official languages.
Imhlangano enjengale iyaphathisa kakhulu kakhulu. Okokuqala, kuzabe kulabantu abaningi kakhulu laphana abalamakhono amaningi ahlukeneyo. Abanye kuyabe kungabantu phecelezi esingathi ngama-linguist, abanye ngama-social linguist, abanye labo besenza okunye okuningi nengokwehlukeneyo ngezilimi zona lezi. So ke imhlangano yona leyi iyancedisa kakhulu mangaku ukuthi isenziwa kubizwe bonke abantu. Kukhangelwe futhi ukuthi inlimi zona lezi sihlangabezana lobunzima obunjani. Kancane mangingathi mina ulimi olunjongalona lolo lwetshwawo lulimi nje olwehlukileyo kulezinye inlimi esingathi phecelezi ama-Bantu languages, ngoba lona indlela yokulubhala luhlukile and lokulukhuluma indlela yakhona futhi ihlukile kakhulu. So kuyabe kudinga abantu abalamakhono. Thina asikakabi lawo kahle kahle amakhono, ngoba na engikwenzayo ikhono khwana ukuthi manga usebenza le community abangabahlobo bakho uyabe lawe uzama ukwenza okuncane ukuthi ulimi lungafi. Kodwa ke siyadinga ukuthi kube labantu abangasibonisa indlela yokulubhala ulimi phecelezi lokho esithi orthography. So imhlangano enjengana le iyancedisa kakhulu kakhulu kakhulu, ngoba inhluphe siyabe sihlangana nazo liyakwanisa ukuthi lizikhulume. Ngelinye ilanga lingaba lenhlanhla omunye umuntu mhlawumbe azwe esesiba lesifiso sokuthi mhlawumbe angabuya zoncedisa. So yikho lathi sasifisa mpela ukuthi makusiba le mhlangano njengana le singasaleli phandle. Singasaleli phandle ngoba hayi ulimi luyasihlupha lona lolu. Kuthi uthi vele makungasazange kwenziwa eminye imizamo thizeni lungagcina luchabalele vele.